lokhe kwaqala uhlelo lokubhalisela ukuvota sekube lembiko embalwa eyokuthi kulamalunga ebandla elibusayo elezano PF ahamba elandelela abantu ethatha inombolo ezitshengisela ukuthi umuntu ubhalisele ukuvota okwenza ikhomishini yezek kunye lamapholisa bakhiphe umbiko wokuthi abathatha inombolo lezo bazokujeziswa ngokunjalo kubikwa umbuthano wabantu abekade behola ukudla eGwanda uchithizwe ngamalunga ezaphu ngenxa yokuthi abanye abantu bebencitshwa ukudla ngoba bengavezanga ama-serial numbers abo isikhulumi sezaphu umnumzana iPitule Maphosa uthi iZanu PF iyaqhubeka ithatha inombolo zama-serial numbers emaphandleni ethi bakwenza lokho besethusela abantu ngokuthi bazabancitsha ukudla lapho kuholiswa uZulu amabele uthe njalo lokhu yibuqili kutshengisa ukuthi ibandla leZanu PF seliqalile ukuqila ekhethweni lwalo nyaka
iZanu PF iyaqhubeka ngomkhuba wokuyethusela abantu especially emakhaya thina njengesaphu asikuvumeli lokho njalo siza kuma sidefend ama-members ethu leyo lomphakathi wonke nje ujikelele into abayenzayo le yikuqila already sebeqalisile uqile ekhethweni esithi i-rigging ngoba sebesebenzisa ukudla efosa abantu ukuthi bebaqitshengisa ama-slips abo bebethusela ukuthi bengabancitshi ukudla ma besala so i-intimidation esikhuluma ngayo i-vote buying esikhuluma ngayo esenzakala emakhaya angeke kuvumela lokho this time around asizakuvumela sizathumela abantu abazakuya kuground behlale bekhangele belindile ukuthi bengaqhubeki ngento yabo
uMaphosa ugcizelele wathi basabuthanisa ubufakazi ukuze bethi nxa besiyamangala belobufakazi obaneleyo
sisazama ukuthi sibuthanise i-evidence ekwanileyo ikakhulu eGwanda lasenkaya emaduzaneni nje siza kuye emthethwandaba sibabophile
unkosikazi Libone Nyathi ohlala eGwanda uthi ngesikhathi besiyahola amabele batshelwe ukuthi amabele azaphiwa labo abanikeze iZanu ama-serial numbers ngakho kwasokusiba lokuxokozela kakhulu ngenxa yalokho phakathi kwabantu bezaphu leZanu PF
na esigabeni sakithi kufike uhlelo lolu kholisa amabele ngakho sabizwa ke ngosobhuku ukuthi sizihole amabele kodwa sisuke sabade simanga kakhulu ngoba sithe sosiphakathi lapho sisalindile kwafika abantu bezani besithi kuholwa ngama-serial number ama-resithi okuvota lawana esawatholayo lapho kusuke kwaba lokuxokozela kakhulu abantu sebezaphu lawo sebengenela besithi awumhlangano awuchitheke akula kudla okungaphiwa abantu ngenxa ukuthi kufuneka ama-serial number nxa abantu bephiwa ukudla abakuphiwe nje kungela ukuthi ama-serial number ama-resithi abo okuvota
izakhamuzi zebubi lazo zikhalaza ngohlupho olufanayo umnumzana Hilton Moyo owe-Glenmore ebubi uthi bathi beqeda ukubhalisela ukuvota balandelwa ngomuntu ethatha inombolo zama-serial numbers ethi bazisa emasotsheni
e-Glenmore sibe lenkinga yokuthi sikhethe sirejistile ukuvota laphayana kwahamba silandelelwa ngumuntu ethwele ibhuku ebhala amabizo ethu nama-serial number ethu sathi sibuza ukuthi kanti lokho kwenzelwani kwathambe thiwa yini ngesikhiwa ngizange ngisizwa wathi kwenzela ukuthi ilokhu ngikubhalayo zakusa emasotsheni so ongarejistanga ukuvota uzabona ngamasotsha esemlanda lokhu engikubhala lapha ama-serial number lawa lamabizweni sengiyakusa emasotsheni so thina lathi kwasithwalisa nzima ukuthi kathi lokhu kwenzelwani ukuthina sirejistile siyaziwa ngumtshina lwana wawubhala ngali yini usezosibhala ngepheni yini njengoba kuphuma u-BVR ukuthi akusavunyela i-voters roll liyana eyokubhala iphepheni sokuvunyelwa le eyomtshina so dasathi nxa sisibhale ngomtshina sesibona ukuthi umuntu esilandela ngephepha ezosibhala kwasithwalisa nzima lathi njengabantu esigabeni
esinye njalo isakhamuzi umnumzana Peter Musaka uvumelane lo moyo kodwa ethi abakamangaleli lowo obethatha inombolo zabo
sizabe ngikubona khonapho sesivele kuyorejista sabona umuntu leke kuyesozothi ufuna ama-serial number lamabizo ethu njani njani nxa kungasathathwanga lokhu hhayi lizabona ngokunye siluza isikhathi sonke loko likhulunywa ukuthi ama-serial number kakumele athathe kube labantu abahamba bethatha ama-serial number kanti kwenzelwani khonokho
akukabi le mbiko yabantu asebebotshiwe bebotshelwa ukuhamba bethatha inombolo zabantu laloba izehli kanye lamapholisa bathi abakwenzayo kumele bajeziswe ukhetho lukhangelelwe ukuba khona enyangeni kaNtulikazi kuwonalo umnyaka ka-2018 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.